Usomabhizimusi wakwaSigangatsha uMnumzana Ngqobani Bhebhe uthi kunje basebenzisa amafridge egas leparafin okwenza bathole inzuzo ephansi ethi uhulumende kumele azinuke amakhwapha azame ukuthuthukisa emaphandleni ngokubahlomisa ngogetsi lamanzi ahlanzekileyo.
Sigangatsha kula magetsi yi-challenge esilayo kakhulu electricity. Ngematopo yona le imbona amagetsi agcine eSt Joseph ukuze azofika ngapha asikawaboni. So ama-fridge egasi, igasi iyaphela, it's expensive. Uthwala amatanka ngebhasi esiyi-town ezofilwa. Iphendo lawo ama-fridge egasi they are slow than ama-fridge electricity. So i-challenge ye-business ekhona ngamagetsi ukuthi ngani i-government iyakwazi ukuthi sifakele amagetsi esigangatsha.
Omunye njalo usomabhizimisi uMnumzana Mkhokheli Ncube olebhizimusi yokugela lokuthengisa impahla uthi uthwala nzima kungaba lamayezi ngoba amandla elanga awesola ayaphela kuthi igas leparafin kuyadula.
Hayi, lapho uhlupho lwamagesi kuyakhathaza kakhulu ngoba vele sisebenzisa amasola lamabhetri. So vele asilaplanga kungasisiza ukuthi sisebenza njani. Hayi, siyagira, siyathengisa impahla, kodwa ukugira yikho kuyakunganikula imali. So kodwa singamakula amayezi siyawasebenzisa amasola singasasebenzi.
Abakubhizimusi yokuthengisa utshwala labo bahlaba umkhosi munye labamabhutsha bethi badonsa nzima kumabhizimusi abo kodwa impilo ingaba lula uma bengatholiswa ugetsi. UMnumzana Nkosilathi Nyathi okubhizimusi yokuthengisa utshwala uthi udonsa gadalala ngoba utshwala kumele abuthengise buqanda ngakho kuqakathekile ukuba abe lefuliji esebenzisa ugetsi.
Awuhlupho lapho olukhona ngolwamagetsi. Siyasokola kakhulu ngamagetsi lapha njengoba indawo le kuyi-business center la uhlangana khona abantu abaningi. So siyabacela ukuthi khona nxa singasizwa nje ngamagetsi yikho lapho esingaphila kahle khona. Yikho la kungasiza khona abantu abaningi sibili ngoba vele bahlanganela khona lapho.
Isakhamuzi sika-Ward 6 kwaSigangatsha uMnumzana Laston Dlovu uthi kuyadanisa ukuba uhulumende sewalibala ngabo.
Uhlupho lwamagetsi ku-Ward Center yikuthi khona yilo lidingeka kakhulu njengoba i-Ward Sigangatsha ku-Ward Center yikho lapha ngekho khona amagetsi. So sinesifiso sokuthi ku-Ward Center yethu la esivele sihlangana khona everyday sihlala sikhona lapho siyawadinga kakhulu ukuthi amagetsi abe khona. Isicelo leso kumbe kungabe kuyakwaniseka amagetsi abe khona ku-Ward Center.
Izakhamizi zakwaSigangatsha ziveze ukudana okukhulu zisithi zihlala emnyameni njengenyamazana loba nje ilizwe lisenelisa ukugaya amandla kagetsi kodwa uhulumende eqhubeka ebabandlulula okwedlulisa amalawulo ngakho-ke okwamanje akazame ukubatholisa ugetsi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 kwaSigangatsha nginguNompumelelo Moyo.